OA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 Nhlolanja 2019 uPractice Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Uya kusebenze ibhasi one ithwala abantu abaningi, thina zisale singasela lutho, so sokusifosa ukuthi siyehlise. Kodwa imali yakhona manje yabe ingasakwani, ayisakwani nokuthi sithenge amaphathi, sincane kakhulu.
Imbadalo yemijova emalokishini yakobulawayo yehlile, okwenza kuphume imbono ehlukileyo evelela kubashayeli labanini bayo kanye lozulu. Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla elibusayelezana PF ubikwa ehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla we-rally eMount Darwin.
Baze sithi kungkhona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga, basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kungalakhondomo. Bebiza labantu abezulele emgwaqweni omahobho ukuthi ake bezolala labantu abangomama bengakhondomayiza. Umahobho loyo engavelangani ukuthezwa kuyemsa ezingalangqondo ukuthi isisitayela olana ngaso lesi khama nilala kuhle bemthaye nge-button six.
Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba uChris Gande uxoxa lo mama osakhulayo othi wadlengulwa ngamasotsha bencedisana lamapholisa lapho yisuka echaweni inyanga edluleyo kaZibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imbadalo yemishova emalakishini oyehlile kobulawayo okwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli labanini bayo kanye lozulu. Abaningi abagadayo lezi zimoto bathi leli linyathelo elingayimukelekanga ngoba liloncindezelo kakhulu kubanikazi bezimoto. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imichova isithathelwe ibhizimusi ngamabhasi ngoba intengo zabo ziphansi kulezi kachova. Lokhu sokubangele ukuthi abachayeli bemichova behlise intengo yokugada ukuze ifane leyebhasi loba nje lumsebenzi usungasabaletheli inzuzo. Nanku intengo yamafutha ezimota ingehlanga. Kodwa uZulu wamukele ngentokozo ukwehliswa kwenhlawulo yokugada ngoba bethi ibisikhuphuke kakhulu kodwa iholo labo lingaguqukanga. Umchayeli womchova umnumzana Emmanuel Ncube uthi akusasebenzeki ngoba ibhasi isuka ithwale abantu abaningi bona basale bengelalutho. Lokhu sokubangele ukuthi behlise intengo ifanele yebhasi.
Akuwe akusebenzeki ibhasi one ithwala abantu abaningi, thina zisale singasela lutho, so sokusifosa ukuthi siyehlise. Kodwa imali yakhona manje yabe ingasakwani, ayisakwani nokuthi sithenge amaphathi, sincane kakhulu.
Unkosazana Nobuhle Ndebele uthi ubona ukwehliswa kwentengo yokugada umchova kuyinto enhle kodwa akuphathi kahle abanikazi bezimota ngoba amafutha lokhe elentengo ephezulu.
Mina njengepassenger egada umchova ngibona ukwehliswa komchova okwenzakeleyo ukuthi uyefika kudola kuhle kakhulu, kodwa mase sikukhangela kubosize thina ama-passengers lama-drivers abayibo abasebenzisayo izimota lezo akukho fair, ngoba kunje uzananzelela ukuthi umchova uyehlile but ifuel yona ayehlanga. So umchayeli lomnikazi wemota batholani njani ifuel yakhona ingayehlanga? At the end of the day kusuka kungabi fair. Yikho libona kwezinye isikhathi kucina ngani sokuswa nomsindo obakhona. I think le fuel la kumele iyehle. Thina kodwa lathi esayidini yethu ku-right, kodwa esayidini yama-drivers labanikazi bezimoto akukho fair ngoba ifuel ayehlanga.
Unkosazana Nothabo Nyathi uthi leli linyathela elihle ngoba iholo labo lilokhe lingakhushulwanga, obekuyinto ebizabangela abaningi ukuthi bengayi emsebenzini.
Mina ngibona kulinyathelo elihle ngoba vele kunje iholo lethu lokhe lifana. Mina lokhe ngiziholela i-450 bond yami engangivele ngihola umnyaka uqalisa lo odlulileyo. lokhu vele bekuzabe sokungani sesisebenzela vele i-transport sokungasakhanya ukuthi kanti vele sisebenzelana. Nxa kade sizabe sugada ngeviki eyodwa ugcina usebenzisa imali engange-$20 vele ibisingasayenzi ibisiningi kakhulu. So mina mbona kuyisinqumo esihle sibili ukuthi umthoka wehle namabhasi hhayi siyawamukela sibili. Yo asizincedile ukuthi at least labo thova labo behlise intengo zabo at least zifike layo uyona le esiyenelisayo lati.
Umnumzana Bongani Mpofu otshayela imthova uthi sekubanjwa abantu ngamandla okungani yinto eyakhatshana kodwa leli nyathela njengenhlelo zonke zikahulumende lilakho ukuphelela endleleni.
Ayaba bethu ukubanjwa ngamandla lapho ngoba ngiyachayela siphiwa vele ithuba lokuthi senze ibhizinisi ngendlela ecacayo. Akula vele ukukhangela iy'ndleko zethu vele akula muntu osinakekelayo. So lapha ngokufaka kwabamabhasi amabhasi abo lawo bathi thina bazama ukuthi bayaseduselwa kodwa vele siyakwazi into zabo vele ezivele zivele zivame ukuphelela endleleni into ezabo uyifadalale futhi vele masinyane nje kuphela. Hayi inhlala yenza vele sesikujayele ukuthi into zabo bazintetha lapha zibe sesiphinda sifadalale nje inhlala yenza nje into esesiyijayele. Yeah, thina sesiphombukehlisa nje intengo yethu sesisela khonokho nje ukuthi nakula nto esingayenza la ukuthi abakuthi sithole ama-customer.
Imbadalo ike yafika kumadola amathathu uhambo lunye ikakhulu endaweni ezikhatshana kodwa ngemva kokulethwa kwamabhasi sibuyele kudola elilodwa. Lokhu bese kungumthwalo onzima kwabasebenzayo ngoba bengakhutshulelwanga iholo labo. Isimo somnotho lokhu esincindezele abaningi ngoba belokhu bengenelisi ukuthola imali enela indleko zabo. Kunjalo nje ukusilela kwamafutha ezimota obese kungcono sekuphinde kwaqala njalo laloba intengo ikhweze okwesabesayo ngenyanga edluleyo kazibandlela. Indwendwe zezimota ebese zingekho sezibonakala emagarajini amaningi edolobho lakoBulawayo. Umphathintambo obona ngezamafutha la umnumzana Joram Gumbo uthi lokhu kubangelwa yikuthenga kokwethuka okwenziwa ngabachayeli abathole imbiko yamanga yokuthi amafutha azakhwezwa kakutsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Lelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla elibusayo lezano PF ubikwa ehluleke ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla we-rally eMount Darwin. Imbangela kuyikuyiphathelane lodlakela oluqhamuke elizweni emavikini amabili edluleyo. Lokhu kugcizelelwe la ngumgcini sihlalo wezano PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri lapho yebulisa obuye uzommela kulomhlangano umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Uthe sekhuluma laye uMohadi wachizelela kulokho esithi uMnangagwa uphatheke emsebenzini wokwamukela izethekeli eziqakathekileyo ezivela kwamanye amazwe eziza elizweni ukuzozwisisa imbangela yokuqhamuka kwalolu dlakela. UMohadi kodwa yena usole abenhlanganiso ezizimeleyo esithi yibo ababangela ukungahlaliseki elizweni bethunywa ngamazwe abaphathisa ngemali ukuthi badonge ukuthule ukungabuyanga kukaMnangagwa kucunule amalunga ebandla lakhe amaningi abetshone etshiswa lilanga bemelele ukubana bazotshelwa bemelele ukuthi uzazongena lomhlangano bazotshelwa sokule ukuthi yena akabuyi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Abazali belimene kwanda North sebexotshe umbalisikazi esikolo bemethesa umlando wokufundisa abantu babo ukukhonza usathane ngemva kokuqaleka kwabafundi laba. U-Albert Ncube usipha lolu daba lwezemaphandleni eseGwanda.
Lintsindaba phendule ibikwa iqale ngomnyaka ka-2016 lapho abafundi baqala ukuqaleka ongajwayelekanga. Ngaleso sikhathi bekulohlelo lwezempilakahle lokunathisa izakhamizi amaphilisi okulwisana lomkhuhlane okhukho. Kungakho iningi lacabanga ukuthi lawo maphilisi kahambelani lemizimba yabantwana. Ukuqaleka kwabantwana lokhu kubikwa kuqhubekela phambili kuze kube lanamhlanje okudale ukuthi izakhamizi bizwe umprofita owabamba ababalisi ababili emoyeni. Usobhuku Concern Dube uyayilandisa lindaba.
Ngemva kokukhuleka kwamama lo kwagcina kuvumbuluka ukuthi kulamaringi ayesetshenziswa ngabantu ababili. Amaringi lawo kwakungani yiwo asukisela athathela ukuwa kwabantwana. So amaringi lawa agcina evunyelwana ukuthi kawayetshiswa labanini bawo. Okunye okwakusenzakala, abantwana ngemva kokuwa sebevuka babekhuluma ukuthi basetshenziswa ngumisi othize esikolo elumene. Babemqamba ngebizo lowo misi.
Omunye umzalo lomntwana oqalekayo ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukudana ngesezo salumbalisi esithi abantwana sebeze besesaba lokuya esikolo.
Uyazi ngamntwana khona esewile la. Uvile usithi umuntu ofileyo. Uyabe ngalathambo. Engami nje umuntu ongalathambo. Into nje. Kodwa ukuthi uyaphila uyabona emehleni la. Kuyabe kunyikinyeka. Kodwa yena ngokwakhe. Uyabe uyazi kuyabe kusethusa ukuthi abantu abangamadoda abangakwabekho bayebekhala. Ungambone sewile mfana uyakhala. Baningi kakhulu abadriva bezimoto la babesenza ukuthi behlike ukukha udrive imoto abami bamangale bathi kathi kuyini khona lokhu. Umntwana uyabe efile kodwa edikisa engadikisi edikisa emehlweni kuphela.
Ugogo lo ogcizelele wathi lapho abantwana bephaphama bayathi ukuthi bayabefundela ubusatane lo mbalisikazi lo.
Lapho ngemva kwesikhathi eside uyavuka-ke kathi kuyini hayi khulume khona ukuthi besihambile. Kuya singene emanzi elwandle aqamba sibesisihambile bebesifika ngingene gogo emanzini bazanika le mali ngansa le manzi yabangabayanga. Okokugcina sesiyagcina khathesi wathi ezabe isikhathi eside yabona wa 6 abalala 6 hours asebebesisithi ifuna igazi lakhe. Yinto engazangaze ngavusa umsindo esikolo.
Njalo isakhamuzi umnumzana Obvious Ndlovu uthi abazali bakhathazekile ngalokho abakuzwa kuphuma emlonweni yabantu ababo.
Kule ndawo nje wabethe bona lapho abakhuleka khona ukuze izimoto zibhewe. Liqiniso esibi duze la 10 of ye lumen sezike zawo izimoto siyakubona kuyenzakala. Kanti njalo kulesihlahla abasithandelayo ngomribon sike sacela abadala bahamba bayatshisa abadala. Sesiphila ngokwesaba esigabeni singesenye. Yikho sibonile kufanele ukuthi hayi kaphume esiklomisi mhlawumbe engqeze zabona umehluko.
Usobhuku Dube uthi bese sihlalele evalweni izakhamizi kungakho zibize umhlangano ngomvulo zaphuma lesinqumo sokuthi lumbalisikazi athathe imtshakane yakhe aphuma phele kulesi sikolo. Izakhamizi zemkhaphe wayakade esitishini.
Izikolo sezizevulwa kube lo mntwana owileyo. Umntwana lo uthe sevuka wathi ukuthi abantwana kade besiwa besetshenziswa ngulowo misi. Bebe baningi okunye okumangalisayo bebethethe bahanjiswa elwandle izikolo zivaliwe. Umisi njengabazali belumene sithe okwakhathesi hayi esikolo sethu kame angabi khona kwesikolo elumene. Abazali bathi hayi abasamfuni kungangcono ayesebenza kwezinye indawo.
Lolu daba kubikwa selufikile endlebeni zikakhansila induna uMasuku kanye lasemapholiseni. Osaphethe isihlalo somqondisi wezemfundo ezansi yemaNdebeleni umnumzana Lifias Masukume uthi udaba lobuthakathi lolu baluzwile njalo basaluphenya. UMasukume uthebe kungakafiki endlebeni zakhe ukuthi umbalisi usexotshwe esikolo kodwa uthi bake bathumela ingcithi zokuyaduduza abantwana ama-psychologists asuka ugatsha lwezemfundo. Umnumzana Thandeko Zindi Mkandla ingcwethu kwezamasiko njalo engifundisi kubandla le-Methodist uthi le yimpicabadala.
Satanism yindaba engaba impica abadala insindaba phendulu ngoba indaba ehambelana lezinto ezikholwa ngabantu aso zinto ezibonakala ngamehlo umbongo azibamba ngezandla ngakho ukuthi ke lo mbalisi kazwelumene ubefundisa abantwana neSatanism angazi ukuqiniseka kwakho lokho kuyinto ngoba nakunzima kakhulu kwabanye bethu ukuthi sikukholwe kodwa njengoba ngitshilo indaba zokukholwa ziyakhathaza ngobana inhliziyo leyo laleyo ikhetha lapho ethanda khona
imizamo yoxoxisana lalo umbalisi yehlule ngoba bengekho esikolo kanye lomphathi isikolo lapho istudio 7 ivakatshele khona izolo kuthi ababalisi abakade bekhona bathatha indaba engaphezu kwamandla abo phambilini bekulicala ukuthi uyetheza umuntu umlando wokuthakatha kodwa ngemva kokuguqulwa komthetho umthakathi lakho kubotshiswa kodwa udubo lusuke lube yikuswelakala kubufakazi emthethwandaba ngimele istudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela
nampawa Hele ulalele umsakazo we Studio 7 we Voice of America likuzwa uphuma ngapha ngase Washington DC singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Belgium selivumele ukwamukela onye waba ngumongameli we-Ivory Coast uLaurent Gbagbo ngemva kokukhululwa kwakhe ngumthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court ICC okuyinto ethuse abaningi emhlabeni jikelele kodwa umthethwandaba we-ICC umfakele imigoqo yokuthi kuzamele ahlale elizweni lapho ayamukelwe khona engahambahambi loba ukukhuluma emibuthwaneni ngecala leli loba ukukhuluma labapha ubufakazi ekuthoniseni kwecala lakhe okwamanje wothaningi elinikeze ezandleni zikasithandekile emhlanga esipha uhlelo lwabesifazane
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga namhla sixoxa lo nkosikazi Lillian Timvius usenator we-Midlands sihlaziya udaba lokudlwengula kwabesifazana lokuhlukuluzwa kwabantu jikelele kulandela ukutshengisela okwenziwa phakathi kwenyanga kazibandlela okwalandelwa ngamasosha lamapholisa abikwa ayengena ezindlini zabantu esithi adinga abephula umthetho
constitution yethu iclear umuntu nxa ephambanisile uyabotshwa ebotshiwe kathaywa karetshwa hayi indaba yakhe iyahlungulula ikhangele sethiwa ulokhu uzakuthi kwakhona hayi wena ejele uzahlala 6 months uzahlala 1 year kumbe uzahlala how long nanti kodwa khathesi bangena ezindlini berepha abafazi abantwana bekhangele indoda ixotshwe itshaywe indoda ayibotshwe so yeli nabakithi into leyo ibuhlungu
ukukhokhasi yenu ye-MDC yiziphi izinqumo eliphumelazo beliphonga ukuxoxisana nje bekukhona okunye eliphumelakho ukuthi liza kubuzisisa
sivumelene ukuthi sizagqoka i-black sagqoka sibili e-parliament ukuthi kukhanye ukuthi sizondile then siyenze futhi enye imotion yokuthi sizadibhethe e-parliament sizakhuluma ngakho ama-MPs kwade bekubuza ukuthi khathi amapholisa asatshaya abantu kade kuyavunyela yini bona manje bayayala omama bonke laba abatshaywe balimala abanye basemjele abazange bevume ukuthi kwakhona abalatshi abazange bevume ukuthi bahambe e-hospital ayisiyo ndlela okufanele ukuthi izinto lezi zihambe so kufanele kube ukuthi iconstitution ithi nxa umuntu ebotshiwe elimele kufanele ukuthi eqale ehambe ehospital behambe bemphekelezele nxa kukhanye ngani ukuthi indaba yangkhona inkulu bemphekelezele kukhanye ngani amapholisa either vele utshayiwe izandla zaqhamuka abalaa ndaba lakho baphambi ukubotsha bekubophe bekujikeleni ngizwa ukuthi abanye abantu sebesela khonale elokuzen emapholiseni bebotshiwe kodwa i-constitution yethu iclear ukuthi nxa umuntu elimele kufanele ukuthi begijime laye bemhambise ehospital and then sebemthonisa ukuthi hhayi ulimele kodwa le ndaba yakho leyo laleyo.
Lina njengebandla le-MDC ikhona imbiko eliyamukelayo yini njalo selazibonela ngamehlo abadlwenguliweyo kumbe abakuma-safe houses kumbe abasezibhedlela lemajele?
Funa ukukutshela iqiniso, mina kade ngiseHarare since into le iqalisile. Ngibona imhlolo, ngihambile abanye kade bebuya e-Harvest House abantu, kodwa abaningi bakhona bakuma-safe houses. And ngihambile khona angikwanisi ukuthi ngingakutshela ukuthi ngaphi. Kodwa baningi omama, baningi abarejiyo, uyakwazi ukuthi abanye bale nhloni abafuni ngisho ukukhuluma. And into ebuhlungu ukuthi abafuni vele ukuhamba emapholiseni because barethwe ngabo amapholisa barethwe ngamapholisa barethwe ngamasotsha so vele bayesaba uyakuhamba uyareport uthini. Ngiyakwazi uminista we-information uthe khona khona kufanele ukuthi sibancenye sibancenye ukuthi kwakhona bahambe beyireport sizazama ukubancenye kodwa abona ukuthi njani nxa iyimilitary rates abantu nxa engamapholisa kuwani akuphela vele iilofuye.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosikazi Lilian Timbers, usenetha we-Midlands okubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyambonga uSithandekile. Abadala bathi kusinwa kudedelana, nanko ke usededele inkundla kuChris Gandhi esinikeza uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomunye untombazana uSibongi Nkosi Ndiweni othi wadlengulwa ngamasotsha. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, lami ngiyalamukela. Linjani?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa ungomunye wabadlengulwa ngamasotsha.
I can't remember ukuthi kwakumhlaka 30 or 31 sasiphuma echurch sasingabomama singu-5 sasangana lamasotsha ayihamba lamapholisa sesangana lamasotsha lana abe sithi silale phansi ngezisu bababuza ukuthi silale phansi ngezisu ukuthi kutheni sithanga amampama sabe silala phansi ngezisu babe sithanga ama-button stick baba yi-green from ezisini kusesha kusiya phansi bathe besitayile laphana babe sithi sifuna imali zonke elizihleleyo sabe sibakhiphela imali yonke bathi lenye elithile baqalisa ukusitesha bathe besitethu laphana bathole ukuthi imali yona le asasizele siyilayo bathatha yona le babe sithi konkona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kungalakhondom bebiza labantu abezulele emgwaqweni omahobhu ukuthi abebe bezolala labantu abangomama bengakhondomayi umahobhu loyo engavela ngani uphezu kwakho yenzito ezingakangqondo ukuthe isisitayelo lana ngaso-ke hamba ndilala kuze bemthaye nge-button stick omahobhu wangikhona bakhona.
Babe bangaki amasotsha akhona?
Amasotsha angona ayi-4 lamapholisa angomama ayi-2 ayigqoka ama-inform. Sahamba e-charge office ukuthi siye-report e-charge office safika saxotshwa bathi abasenze kwanisa ukuthi bethathe i-case yena leyo.
Kwayenzakala ngaphi khona lokhu?
Ku-2nd le-4th street
emapholiseni laya kweyiphi inkamba?
baye central abe central bafika basikotha kwapho sifuthelo basikotha bathi ngeze ke bethathi cheke naleyo zaphuma sahamba silimele sinjalo lakathesi lamapeters atshengisela ukuthaywa kwethu
manje oma hobho bona babe bangaki labo okwathiwa lilale la
ogadi babeyi-two wona amasotha angikhona khonapho sisuka kubona basithwala basihambisa ekhoneni kafosidlomansi sahlangana namanye amasotha ayengu-five babesila abangabani sabe sibalandisela ukuthi sithaywe babesitala bathi lalaniazingezizilikhulumela ninto enjengaleyo labo basithaya
labo balitshaya kuphela balirepha
hhayi labo bazange basirepha basithaya kuphela amapholisa agcine ecomplaint hayi feli bathaya kakhulu abantu laba sukumanimbi nalibalekile hambe
manje la amapholisa wona la angomama nxa lapho lirethwa bona babesenzayo
babemile ekuceleni khona lapho
manje lina ngaphandle kokuya ecentral alizange lizame ukuthi liye-riporta kwezinye indawo
sahamba esibhedlela e-UBH abe-UBH bafonela i-central babesithi thathani ikheshi yabomama laba bayeza khonapho basifisela back e-central yikuthi ifrengi i-VFU yiyo yagcina isithatha amakheshi zethu after sokule 2 days phambili
ikhesi yenu okwakathesi iminjani
ke simelele ukuthi phela sibiza kwathiwa bazababiza engababiza amaphoyisa la liyakwanisa ukuwa-identifya sabatshela sathi siyakwanisa ukuwa-identifya kwathiwa kusizafonelwa asikafonelwa lokhu simelele kunjalo ezibhedlela izinalo esizibhadalileyo inkalakatha zezimali akula kufonelwa akulani kuthine kuthezwi
manje esibhedlela lapho beze belihlole laphiwa yini amaripota khona atshengisa ukuthi lareshwa
yes lawo
zikhona yini ezinye inhlanganiso eselike ladinga khona uncedo
S.R.C. eyasiphelezela ezibhedlela yasibhadalela izimali zonezo zokuthi selatshwa
hayi sibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hayi siyabonga abalaleli linanzelele phandle lapha and futhi kuthiwa kusekheli ungahamba from 7 ntambama amasosha angibona abuya ntambama ehambe tiza abantu abangomama labo baba bethi lisanqinali ngapho ukuthi singalithatha
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
hayi lathi siyabonga
Loge, ngunkosazana sibonga inkosi Ndiweni, othi yena wadlengulwa ngamasotsha. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Angithi ngiyakhele ngiyakhele ngobulawa. Angithi ngiyakhanda ngiyamqwa lubulawa. Angithi ngiyakhele ngiyakhele ngobulawa. Angithi ngiyamkhwala ngiyamthanda ubulawa ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantwana bayingwala ngahizibrani awumpethe manje elele ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantu nje bayingwala ngamadeni ayahlanya ngahe elele langiphela ngahizelekela fona yini na manje
singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela imbadalo yemijova emalokishini yehlile koBulawayo ukwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli nabanini bayo kanye lozulu umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF ube wayehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla werally eMount Darwin silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo mpraxedis jeremaya
ukulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.